olinga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga olilunga lebandla lemthwakazi Republic Party esixoxela ngokuthi ibandla lemthwakazi Republic Party yilo athi lingaphathisa isigaba seBhinga ukuthi sithuthuke nxa lingavotelwa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo womnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande.
Njengomuntu ohlala eBhinga, uthini wena ngezombusazo ikakhulu nxa sikhangela ukubana isigaba seBhinga iNorth leSouth zihlala zilama MPs awebandla leCCC?
Lelo liqiniso, iliqiniso elikhona. Into engifuna ukuthi ngiyifake egcekeni ngeyokuthi iMDC ivunjwa ngo-1999. The first electoral period yayo was in 2002. Abantu beBhinga ngabantu singabantu ababehlezi sisekuhluphekeni, so thina we told ourselves ukuthi hayi sesilomesaya la, ngoba vele thina singabantu ababevele bejwayele ukuvotela izaphu kungakabi lo mbhuqazwe owafosa izaphu ukuthi ibe into a unit accord ka-1987. Thina from 1980 to 1987 sasivotela izaphu. So ukubuya kwe-MDC it was the better devil ngesikhathi sona leso. So into engifuna ukuthi futhi ngiyifake ibe esegcekeni ngeyokuthi o-CCC o-MDC sebehlale kakhulu ku-struggle, njalo kabala that political strategy, kabala that political muscle which is needed to deal with things which are prevailing my community. Sinanzele lukuthi thina emuva ngale abantu were not aware ukuthi ibandla leZANU-PF lebandla leMDC kumbe iCCC angamabandla esiwabiza ukuthi ngama replica party. Ngasibona okwayenzakalayo ngesikhathi kusifa ubaba uMorgan Tsvangirai. So we are saying all those who are still following okwenzakala ngelokuzeni kuMDC kumbe kuCCC, they are wasting time, they are stomach politics. Thina into esiyaziyo ngeyokuthi for a transformative agenda, for abantu beBhinga ukuthi becaphe umfula, sibekwazi ukuthi ugesi esiwulungisayo eWange laseKaliba, abantu uyakwazi ukuthi batshintshe ibizwe lokuthi Kaliba kumbe iKaliba balitshintsha bafake u-ara yaba yiKariba. Khonokuyana okokuthi thina singabanikazi bakagesi asinike ugesi, ugesi uyafly over to Mashonaland, kusitshengisela ukuthi thina asibalwa njengabantu. So amabandla wonke lawa no-CCC laboZANU-PF kuyafana, thus yishona hegemon.
Lona ibandla lemthwakazi Republic Party lilosekelo yini khona ngapho eBhinga?
So iMRP libandla esilifakayo, ibandla elile charisma, elile manifesto ekhuluma ngenkululeko lokuthi abantu bephutshe ka one kungabi lama temporary measure. So thina sithi hayi labana abelokhu yengabantu besithi kule CCC kule ZANU la like especially CCC is a wastage of time. Sinama councillors 25 over 25 for CCC, sinama MPs angu 2 lo senate, but abala charisma to stop izinto zonke ezibi eziyenzwa iZANU-PF esigabeni se. Ngiyakutshela, so indlovu ziphelile, ziqedwa ngama-national parks bethengisa impondo eZambi, but silama-councillors abale veto power eyokuba le ma-resolutions, silama-MPs but kabakhulumi ngakho khonoko. I-tribalism is wreaking havoc. Ungahamba ezesekariba, ungahamba eWange, elokuzini, e-power station kumbe e-Colliery, uzathola ukuthi abantu bakithi abaqhatshwa. I-management ivele eHarare, i-management ivele eGoromonzi, abantu bakithi bazasebenza ngani? But ibandla ele-MDC livotelwe for since time immemorial, but akula change. Avala that manifesto ekhuluma ngeyokuguqula impilo zabantu bakithi. I-manifesto abalayo ngeyokulandelela injongo yabantu besishoneni in order for them to fulfill their grand plan of 1979 to let those who were meant to be suffering to die suffering. So yindaba ekhona baba Chris Gande, yindaba ekhona.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo lilayo.